sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Ivan Zazeninga obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izolo kandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 Zibandlela 2024 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede.
Abasebenza lo mntumzana Sengezo Thabangu bamukela isinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alithumi lasikhombisa abefuna ukuthi benganiswa ukuthi bancintise.
President wezamphilo, abaminista zezamphilo, nako ukuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngomuntu wezamphilo ongabiyo nohulumende ongayenziyo izinto ezingelantuthuko phakathi engiyakuthi uhambe ipalamente uyoba umsindo.
Ibandla lezanu PF lisungula umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni seChabalala phelandaba lapho ibandla le-CCC elibophane khona imisila.
Abeke uthi ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawenzayo ngilabo sekathi sikhuluma kanje sisezinye indawo esizibona ukuthi lapho sifikela khona abantu beshiya izinto ziyayo in-place lashekakambe umsebenzi emsili kakhulu.
Abezempilakahle babhodabhoda ngezigaba bekhulumisana lozulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera wona usubulele abantu abedlula amakhulu amathathu 300. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abasebenza lo mnumzana Sengezo Thabangu bamukele ngesinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alithumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalela ephalamende. Umahluleli wedalela High Court uJustice PC Rai Kwenda esethula isinqumo izolo uthe isicelo esibekwe ngabe-CCC edaleka sihlelwanga kakuhle ngoba amagqwetha ebandlaleli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe-CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Thabangu edalela ephalamende kwakungekho emthethweni besithi kabamazi uThabangu ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Omunye wabasebenza loThabangu umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi bekuvele kumgceke ukuthi umahluleli uzathatha sinqumo bani.
Isinqumo lesi nxa kulaba lokhu besakhumbula last week sikhuluma ngakho ukuthi hayi Chabalala sizinda sizanqoba ngoba ngisitsho nje ukuthi hayi sile candidate eyodwa engumo blessing. So yikho ke ngatsho futhi ukuthi hayi asilama double candidate kathesi as we go ahead ngoba sesikuhlelile kuhle ukuthi kube le one omela u-CC. Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye khodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede. Khonokho engangikutshile ngibona ekhodi kuphume ngaleyo ndlela. Yikho-ke hhayi siyakujabulela khonokho ukuthi yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa siya kuma-election iphathi ibe lo muntu oyedwa ngemva kokukhulumisana lokulungisa izinto eziningi. Yikho esikwenzileyo hhayi siyajabula kakhulu bevele esikukhangelele into enjalo.
Manje aliboni abanye kade befuna ukuthi bavotele umnumzana Gift Ostalos Siziba bazakhalala ukuvotela uMathembo.
Abalandeli bephathi isikhathi eziningi abavoteli umuntu phese, abantu bavotela iphathi ngoba okuyinayo iphathi akusiwo umuntu. Yikho-ke lo mntulwana lanxa esewinile uwinele iphathi, hhayi iphathi bayithanda bazayivotela yiyo abayimelayo ngoba sonke singaphansi kwebandla lephathi i-CC.
Manje njengoba umkhokheli webandla engani yena ubefuna ukuthi umnumzana Gift Siziba kube nguye oncintisayo, lizakhankasa njani?
Anto uyakwazi ukuthi yikho evele injongo esayisiyilungisa ukuthi kasikhangelelanga ukuthi umuntu oyedwa abe nguye okheda abantu abaxhasa ibandla. Yikuyisifiso sethu ukuthi sihlalisane phansi sibonisane singabantu bokuyona leyo ndawo bese sikheda umuntu ofunwa ngabantu. Ayisikho ukuthi umuntu ofuna ukuthi angene ekhethweni ufunwa ngomhlanga. Yebo, ngingafisa ukuthi ngimfune, kodwa sofanele ngikhulumisane laba bantu bekuleyo ndawo bevumelane lami kumbe bayale. Kodwa nxa bethe bayala sokungumlando wami lami ukuthi ngisekele nalowo khona. Hayi, ngithemba upresident uzasekela nalowo okhona.
Kahle kahle uMnumzana Siziba yena waxotshelwana edale lephalamende.
Njengoba sisisho ukuthi kufanele kuhlaliswane phansi abantu ngeconference ngeconference bethu ukuthi bafuna ubani. Njengoba kuzange kwenzakale lokho abantu babe ngumuna ukuthi hayi uphongubona sembona sethuthile nje kasimali. Yikho-ke besibanika ithuba futhi ukuthi phindani lenze njalo. Kwakhanya yena kulelo hlelo kazange aphatheke wathi uyabuyela. Yikho-ke sasesitsho ukuthi hayi labo ababuyelayo ukuthi bona bayabuyela bezitshole bona hayi ibandla kalisebenzi ngaleyo ndlela. Mthemba kade sebekwazi angikhangelelanga ukuthi kulo muntu ozaqhubeka esenza khonokho siya phambili.
Khona ukuthi amanye amalunga axotshwe kuhamba njani, kuzayenziwa na njengoba sabona umthethwandaba unquma ukubana akumelanga kwenziwe ngumnumzana Chabanga?
Umthethwandaba sizawumelela lowo mthethwandaba udlule. Ukumiswa kwabantu kakusoze kume ngoba umthetho lwami usejini 126K awenzelwanga iparty yethu yonke. Kwenzele phose wonke ama-parties wonke nje ukuthi umuntu othe wabekwa iparty ephalamende engasalandeli lezo zinqumo zaleyo party, iparty yamcela ukuthi hayi akazophumula ahlangane labanye. Isikhathi phela sizafika ukuthi leso ngumade bethe kumiwe sidlule. Kodwa kungabe kukhona labo futhi abangalandeli izinqumo zephathi, hayi iphathi izabacela ukuthi hayi kababuye bezophumula.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga, ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukusenjalo isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Mike Bima usekhuthaze amalunga ebandla elibusayo leZANU-PF koBulawayo ukuthi aphume ngobuningi ayevotela umnumzana Joseph Chuma ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela iphelandaba Chabalala edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwelunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC. Umnumzana Siziba kaseyikuncintisa kulolu khetho ngoba umthethwandaba uphakemeyo izolo ulahlele kachana isicelo samalunga ebandla le-CCC agoqela yena uSiziba labanye esokuthi kumiswe ukuxotshwa kwabo ephalamende. Umnumzana Bima uthe bakhangelele ukunqoba kulolu khetho ngoba belengatsha zama-structures aqinileyo njalo unxuse lalabo abangaso malunga ebandla leZANU-PF ukuthi bavotele abebandla elibusayo. Ke sizwe amazwi kamnumzana Bima.
The number that we are very confident of him sometimes does not compare with the people who come out on the voting day. Some people take election granted and say, well, we are going to win. Others will go and vote. I can stay behind and will win anyway. So we would like to change those attitudes that each and every member has an obligation as a party member go and exercise his effort.
Lo-ke ngumnumzana Mike Bima, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Kusenjalo umnumzana Chuma usezangqikilana lonkosazana Mo Blessing Tembo olomkhankaso usanda sungulwa ngumnumzana Chabangu. Ukuze sizwe okwenzakale kumhlangano weZANU-PF usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ebekhuthaza ukubana abantu balasemadolobheni sinanzelele ukubana intuthuko iza ngabantu abafuna ukuyisebenzela ayizibuyeli yodwa. Ngakho-ke thina njengebandla leZANU-PF singabantu abakhuluma sisenza ngoba siyanakekela ukubana abantu kunempilo ezingcono. So ngibe ngicela ngomunye ngalo uBima bathi mina shumpani
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise. Lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini.
Noma ekhona mina bembona anga unqoba besizaxoxa ngoba njonga sicho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bangobulawayo lapha esigabeni sami bekhala ukuthi abantu zaweku njonga lekwazi ubana ukhanselo wethu usefake 120 hours e-water shedding lapha ulina uhlela 120 hours uhlambazi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phosho mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigeba imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engingakalungi abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana nohulumende angilwi laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sile angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona impendi kangaka esiyenzayo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ozancintisa ukukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba Tshabalala kobulawayo ubekhuluma icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. iStudio 7 iphakathi kwemizamo yokuxoxa lonkosazana Thembo ozancintisa kulendawo. Abezempila kahle babikwa bebhodabhoda ngezigaba bekhulumisana lozulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sekholera wona osubulela abantu abedlula amakhulu amathathu 300 solokhe uqhamuke nyakenye. Umkhuhlane lo ubangelwa yingcekeza njalo abantu abaningi bawubamba ngokunatha amanzi angcolileyo. Izolo abezempila kahle laba bebesesigabeni sedethe kuward 18 ewange lapho abahlangane khona lo councilor wesigaba umnumzana Stanley Torima kanye lezakhamizi zalindawo. Untungamile inkomo weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Abezempila kahle bayatirakara indawo zonke lezinsuku ngenxa yekholera edumileyo kakhulu. So kathi silomunye umbuthano kade silawo that abe healthy very iza abantu akukhala ukuthi kakundawo leyo zonke zona lezi zingabutana abantu abahlanu abambalwa mbishana nekashuwa ukuthi bayalandela okumele ukuthi kulandele so abe-healthy bayabekhona zonke indawo kungaba kusezikolo ezibhekana nekashuwa ukuthi bayakhangela ukuthi izinto zangenje phakathi komumo wesilawo wekholera ziyalandela yini.
Ukhona ngapho endaweni yakho usukhona yini lo mkhuhlane?
Kade ungakabi khona but kudistrict yewange ikhona iKorea but endaweni lapho engihlala khona ebillage of Wange National Park hayi kade singakazi ukuba khona komkhuhlane wona lo but ukuba khona ukhona in the district and ezinye indawo singathi ufike khona I think singaba engozini enkulu kakhulu because indawo ezinjengezethu lezi labantu abaningi kakhulukazi wokuthi akumelanga vele sibe lekhesi yokuthi sinawo umkhuhlane lo eKorea. So abe-healthy ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawuyenzayo ngilabo sekathesi ngikhuluma kanje sisezinye iy'ndawo esizibona ukuthi lapho kufikela khona abantu for sure izinto they are in place so babambe umsebenzi omkhulu kakhulu okwakathesi lapho endaweni yami lama-neighboring wards hhayi asikhezwa umkhosi wokuthi sekulekorela but in the district sekukhona so ngathi ukhona ku-district ukuhamba kuyabe kuyenza abantu lokuyana yikho okunye kuzenza ukuthi ezinye iy'ndawo zinye sezilawo umkhuhlane wona lo.
Amanzi ahlanzekileyo wona akhona yini lilawo?
Amanzi ahlanzekileyo akhona kakaphesi isikhathi esiningi siyaba lo hlupho sibi but this time uyalazi amanzi akhona and siyasincedisa ukuze sivikele umkhuhlane wona lo weKorea.
Lo ke ngumnumzana Stanley Dorima ukhansila kaward 18 esigabeni sedethe emangweni weWange ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 ekhona le edethe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sibona ngibasakaza ekuseni siyabona indaba kaChabangu yebo engazama ukuthatha isimbolo kumenza igama le-party kodwa into engasoza ayikwanise ukuthatha intando yabantu ikuzikhohlisa nje konke khona lokhu akwenzayo. Ngiyabonga ukukhuluma ngu-Alec Nyati.
Studio 7 ndivuka njani babugande nabalaleli ye hayi ngiphendulele obaba othi abantu bezimbabwe kufanele babambane asazi ukuthi uchaza ukubambana kuphi lapha ngoba i-MDC since kudala iyi-1 yayiyona opposition party yayehluleka ukukhipha izanu and nanko amakhampani abuya koBulawayo afika tafuna abantu abakhulumisa ishona lesilungu wakwakubona ngakhonapho kubambana kuzoba khona khonapho ayisekeleni kuzisikelela ebahweni singamandebeli imbonge babukande abalaleli
salibonani salibonani Studio 7 salibonani baphakathi salibonani balani balaleli bakwa-Studio 7 ye siyabonga sihleli sinika zona isikhathi ngaqeda isikhathi into engizocela ukuthi ngitsho mina abantu bakithi kuyacaca ukuthi thina kulanto nje esizoyenza eZimbabwe sizohlala sikuphela kodwa engicela kuzulu waseZimbabwe ohlukunyezwa yi-ZANU-PF ngicela abantu bakithi sibe ne-party eyi-1 kudilizwe wonke la ma-party sibe le-party eyi-1 silwe ne-ZANU-PF ngoba xa kusenziwa ama-party amaningi i-ZANU-PF iyathatha ama-chance angeke sasasayinqoba siyacela abantu bakithi sibe yimbumba angitsho ukuthi yiphi iphathi noma yiphi iphathi kodwa kube yiphathi eyi-1 sizogcwala kiyo sizame ukuthi sibe le-ZANU-PF ukuze sithole inhlalakahle. Ngiyabonga bantu bakithi ngicela imeseji yami
ngiyeleaseibane ufuna ukubhekisa yindaba yamalungelo mina ngibone amalungelo ukuthi asebenzela bani njalo asebenzela abanjani bathi bethathela abelungu umbuso kwathiwa independence angiyiboni mina leyo nto le ngoba abelungu bebengcono kabi obaba bami besebenza namhlanje obaba bethu abasebenzi ubaba wami uhleli phansi akasebenzi lokhu nje walilwela lalelizwe noma abantu abaningi balilwela lalelizwe avele abathole lutho fana nenja ebambe inyamazane egcine ngasaphiwa nginyama izwe nje ngomnuko nje ukuthi bibambile so lokho nje mina ngingumartin peter nje uyangihlupha vele emoyeni wami ukuthi abantu abalilwela lalelizwe namhlanje abatholanga lutho wathola abathize yibo abatholayo kulungile kodwa laba abangatholanga nakutiwani ngabo ngumartin peter lokhuluma isizulu salaphana emandlebeni
salibona ngu-studio 7
ngiyabingelela lonke osakazi kanye nabalaleli kwi-Studio 7 kwindebele ngisekhodripak mina uyazi ngithanda ukuphikisana lalo muntu lo uthiwathi ngisaka kathi ngisaka lo muntu lo ikhanda lakhe vele linjani injani kawubunti ilizwe leli liyangakwenu khonapho uphethe ufithe into zamanga njalo futhi kuliqiniso ukuthi kawushi lapho khonapho iqiniso uyalizwa but uyalukuvuma umuntu omdala ungakathi naye abantu bezame vele linjani bonke lapho gawulivini lapho ake lizameni ukucabanga out of the box think out of the box leli zakhe bantu abadala siyananda izinto zezizanini nje selibulele ilizwe labantu kanti liphumi ngani kati kodwa lancane ingafuni lizahamba kuphela
bonani bakwethu njani hayi bakwethu sanizwa nikhuluma sabezogawule nabochuma nalabo umsaka bakhuluma mpela umsaka bakhuluma beze befuna ukuphuma inyembezi uma betshela iqiniso abantu abangafuni iqiniso hayi madoda kanti abantu abanjani bona labo abantu ababakhulele kuphi bona ini ukuthengwa ikudla abanye abantu mpela ekudleni bengampulala umuntu umsaka nabogawule hayi madoda mina nginjalo mani ningayenzi njalo esebona izani pf sifuna ukubopha umdenda mani ukuthi wayekhuluma iqiniso hayi madoda hayi khona mani mina isifiso sami fisa ukuthi nje abaholi be-MP be-MRP besihlangane bekucabana njengesincuso lezo umqondisi uright lapha nabo laba abafoto abanye barati balapha sibathanda benjalo bendawonye manje ma behlakazana phakathi bachaza ukuthini hayi ku-right le nto leyo abahlangane bebambisane mani bebe into eyi-one shipeni ledoti lenezani pf lokhu sikelele lokho Zimbabwe uhambe nabo
sanibonani lana ku-Studio 7 ekhaya le-news hawu sayithola i-news siyathola nevuselele umoya sisithi hayibo akube njalo bantu bakithi lisivuselele mpela umoya ukhona lo ndoda lona osivuselelayo umoya bathi ngibani usanisibani something udala hayi indoda iyakhuluma sibisele emuva mpela la esasiyikhona kudala hayi angathi ningahlala limpa ngoba kukhona mpela ngoba uma sikhuluma sabe sicabanga ukuthi kanti thina ngaphambi kokuthi kubuye ilontoza iyikebhe kwabengekho yini abantu bakithi ababekhuluma izinto eziyizo obabegayidisizwe so hayi leya ndoda iyakhuluma impela siyacela ngathi ngahlala lishwaba sokuze sivuselele umoya siyabonga
ye salubonani ku-Studio 7 salubani ku-Studio 7 njani ukuphila la ye mina yazi nginenkinga ne-Studio 7 u-Studio 7 ukhuluma iy'nto zezanof-PF kuphela ngeke kuze kutshela nje ngezinto zabo-triplesuye zeqiniso khona manje sesizwe emaceleni nje ukuthi kuzovotwa zecele nje kuzovotwa ngoJuni manje kuzoba la ma-rerun kodwa u-Studio 7 ngeke uze khuluma nje into zezane izane siyithe nento zabochaba hayi Studio 7 hayi ake lizameni madoda ake lizameni umzamo ake lizame ngempela madoda ukuba kungcono yena hayi khona balithi uyakhuluma khona nje ngabochaba langezane langalokhu ngeke uze ukhuluma ngento zeluntuza akuze bekhuluma nje ngento ze-3PC ukuthi kwenzakala ayikho nje into ye-Studio 7 ayikhulumayo enhle nge-3PC ukhuluma ukuthi nje kuphela isiye sokurekhodiwe sokuchotshaba kuphela and kuyuthi lezinto azikhuluma yi-back hayi Studio 7 ayikhona madoda ayi na angisamthandi lo Studio 7 ukummamela angisamthandi sidalo hayi ake lizame madoda khona manje kuthiwa kuyavota sikuzwa nje emaceleni ngendaba zasemaceleni nje kodwa ku-Studio 7 abakhulumi ungani lingakhulumi hayi khona hayi
linyelele mbelele ku-Studio 7 siyezwa kukhulunywa ngendaba yemali lapha enikezwe ilizwe layidi ukuba iphathise ekudleni abantu abaswela ukudla kodwa into yakhona ebuhlungu ukuthi labo abazanikezwa lokho kudla kuthiwa benikeza abantu bajika bethengisele abantu bona kuthiwe ukudla lokho kuyenikezwa abantu bejike bekhethe abantu futhi ngokwezepolitiki kuyinto engaqondanga leyo siyacela ukuthi ngabe yalungiswa into esifana laze nalezo abantu bekuthole ngokufananayo kungakhethwa muntu kungathengiswa ngoba bona laba iziphathimanti ezinikeza ukudla ukuthi zenikeza abantu zifika zikhambise ukudla okuncane zifika lapho zibheke emzini yazo kuthe zithengisele abantu kuhle leyo yinto efanele ibhekelele kakhulu ilungiswe kubonakale ngoba bathatha kabakugcina emzini yabo banika abangani babo kube yibo asebethengisa lokho kudla kumbe kuya kungamabele kumbe kungumumi siyakubona kwenzeka kakhulu kwelakithi etsholotsho ngiyabonga
ngingachitha ngolwesithathu kustudio 7 ngithi mphawule ngochabango engimuzwe kuyabalala lapha kustudio 7 ethi yena kulezi gebenge sarantu chamisa abafuna ukusisusa ukambe ishuwa ungathi umuntu onjengo-astolo siziva ungambiza ngesigebenga umuntu ehlala simuzwa ekhuluma izinto ezinhle ngokuthi ufuna ukuthuthukisa izwe lakithi uvanye isigebenga babenzeli chabango hayi lo baba lo uyazidlala iy'ngqondo zabantu mina ngicabanga ukuthi lani kunabo kustudio 7 uchabango ngalimbuzi tip dali cha phezulu ngoba lo muntu kumele sichazele ukuthi uchangisa njengoba ethi umfolo wakhe umuntu lesikhathi esinganani babehlangane babehlala etafula linye na kumbe lokho kwamgcina kudala khonapho kumbe kwenzakalani eke sichazele kahle kahle ukuze sibone phela ukuthi lento leyo ivelaphi yaphi ngoba kwamayethu umuntu esiyibona nje simbona njengomuntu obhidlizayo nje odlala ngengqondo zabantu ofostayo entweni vele engamdiliwe ngoba uchabisa ukuthi kangasuse lekhanda lakhe angasebenzisi ikhanda lakhe so uchabango ngazabe ukusicacela kahle kahle cela ukuthi nikeni zabe ukubuza kuhle kuhle ngabo studio 7 imbuzo into ezicacayo kasicacele ubaba lo ngoba kwamanje hayi into yakho ikhuluma kayizwakali
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ngemva kwamaviki ambalwa kuxwayiswa abenhlanganiso yamahouthi ukuthi bame ukuhlasela imikhumbi elwandle lweRed Sea, elemelika leleBhilitane encediswa ngeleAustralia, Bahrain leNetherlands, ahlasele isigaba sakweleYemen esiphansi kwenhlanganiso yamahouthi. Inhlamvu ezisetshenziweyo ngezilobuciko bokuhlasela lapho ezijonge khona ukwenzela ukuthi kungathinteki abantu makhaza. Zachaya njalo izikhali zama-missile ezivimba isibhakabhaka lendizamchina ezingenabachayeli ama-drone. Embikweni awethulileyo uMongameli Joe Biden uthe ukuhlasela lokhu ikuphindisela ekuhlaseleni kwemikhumbi emanzini eRed Sea okubalisa inhlamvu zokulwisa imikhumbi eze-anti-ship ballistic missiles okungokwakuqala emhlabeni jikelele. Ukuhlasela kwenhlanganiso yamahouthi lokhu sokufaka engozini izisebenzi zakwelemelika, ingcwethi zolwandle lesizwana labo befaka engozini ukuthengiselana lokuhamba kwemikhumbi abantu bekhululekile. UMongameli Biden wengezelele esithi ukubhomba kwendawo zamahouthi lokhu yikuzivikela okwandulelwe ikuzama ukusungula inkulumo okwenziwe ngamazwe ambalwa kunye lomanyano we-United Nations Security Council becebisa ukuba abenhlanganiso yeHouthi bachiyane lomkhuba wokuhlasela imikhumbi. Ukuhlasela lokhu okuqophileyo yisibonelo sokuba elemelika labangane balo alisoze libukele ukuhlaselwa kwezisebenzi zethu lokuvumela izikliwi zifaka engozini imikhumbi endaweni eyiyo esetshenziswa imikhumbi yokwenza amabhizimusi umhlaba wonke jikelele, kutsho uMongameli Biden. Angisoze ngithikaze ukuvumela ukuhlasela njalo sivikela abantu bethu lokuvulela ukuhamba kwemikhumbi ikhululekile nxa kungadingakala.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Lusifikisa ke emaphethelenwi ohlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele isinqumo esithethwe ngumthethwandaba sokulahla isicelo samalunga webandla le-CCC alitshumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edale lephalamende. Ibandla le-ZANU-PF lisungule umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni se-Chabalala phelandaba lapho ibandla le-CCC elibophane imisila khona. Lesi sigaba yikho okuxotshwe kona umnumzana Gift Ostalos Seziba, kwafakwa unkosazana Mo Blessing Tembo liqhuku elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Thabangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngilifisela impela sonto elithukela. Ngisithi asidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, kodwa silazo ezinye nsuku zonke ntambama ngo 7:30.